wasokukhithwa ke abantu kuthwe khona longwe zaphu longwe MDC laba bahola likhumbule ukuthi kulabanye abantwana abangaphandle kwamazwe babumba iassociation yabo iassociation le nge St Martin de Porres Old Students Association basebekhipha ke izimali ukuthi ngalesi sikhathi se lockdown bancedisa abazali kakhulu labo abaswelayo kwasokuthunywa ke ijaha ekuthiwa ngumlindeli moyo owakwamancitshana ukuthi ayinika abantu asebebonwe isigaba ukuthi laba bayaswela yikho lapho kwaqala khona indaba
izizathu eziphiwa ngabantu laba ababatshele zona ukuthi sebebakhupha kuluhlu lwabantu okumele bemukele uncedo lolu yiziphi njalo lilobufakazi bani bokuthi abebandla leZANU-PF yibo abangabe bethola lolu sizo abanye bekhutshwa
izizathu ezikhitshwe lilunga eleZANU siyakwazi kakhulu ukuthi usengumlimisi kwesinye isigaba endaweni zethomba nkala isizathu asikhiphile ukuthi la amalunga akumabandla aphikisayo i-aid leyi i-social welfare aid ivela ku-president welizwe onguye okhokhela ibandla leZANU ngakho ke uthi yena akwenzi ukuthi nxa uyimember ye-opposition uzahola ubufakazi bukhona dade ngoba uzathola ukuthi abantu angithi bakhitshwa kuma-list bakhona ezigabeni bakhona kabaholanga yibo ubufakazi obugcweleyo ikakhulu abafelokazi esiabanye esibabonileyo bekhitshwa abondle lezintandane ezikhona kuleso sigaba uzathola ukuthi kubuhlungu kakhulu ebantwini ikakhulu bona besazi ukuthi i-social welfare ivele ifuna uZulu wonke ngoba uZulu wonke ubathela ngithi siyathela imithelo yamakhanda ekhansilini
like lakhuluma yini lesiphathamandla sikahulumende kumbe lebandla leZANU-PF kumbe labo abayibo abakhupha abantu kulolu luhlu
siphakathi kokulungiselela ukuthi sikhethe izakhamizi ezithize ukuze zikhulume labantu laba njalo siphakathi kokulungisisa okunye ukuthi sazise ukhansila sazise amasabhu kanye lenduna ukuthi sizame ukuxhumana lo MP owezonde umnomzana uEdmo Samambwa ukuthi simazise ukuthi kwesakhe isigaba kumenja nxa kusenzakala kuyikuthi sokwehlule sizimisela ukuthi khona size siyafika la kumongameli welizwe ukwenzela ukuthi sibone ukuthi amanyathelo esingawathatha yiwapi ngoba lokhu kusihlukuluza kakhulu esigabeni
kunjani khona ngapho eJombe abantu abaningi bayaludinga yini usizo lolo olwe-social welfare njalo balempawu zokuthi ngempela yibo kumele baluthole
Jombe lonyaka kubi dadewethu akumanga kuhle umangoyiselala eziko impukane isuka emnyango iqume leziko iziyethutsha emsamu akumanga kuhle izulu kalinanga lonyaka kukanti ngemva komnyaka ophelileyo lakho abantu abazange babe lesivuno esihle ngenxa yokukiliza kwezulu so uzulu wonke jikelele eJombe udinga usizo singekela ukuthi sithole uncedo kuzakhomba ukuthi ensukwini ezizayo akusoke kwamangalisa sesilesimo esibi kakhulu sokubona lezidumbu zikhona ezindlini abantu badinga usekelo kungaze kube ngofuyileyo esiphaleni akulalutho akumanga kuhle into esiyibonayo ukuthi ekugcineni abantu bazagcina sebekhipha lezifuyo zabo sebelahlekelwa izifuyo bethengisa ngentengo engaphansi ngenxa esingathi ngesilungu yi-desperation. I-desperation le iyabe sokufana lokuthi inkabi engawetha $600 ingagcina ithengiswa ngamabhakede akwana engxenye ayisithupha kuphela ngu-6. Sesifikile kwisituation enjalo ngoba kakuvunwanga lo nyaka izulu kalizange line. Ende kwezinye indawo ezinye izigaba ikakhulu izigaba zakugodlwayo ngapha esomalala uzathola ukuthi indawo leziyana izibomvu konile alizange lathonta ngitsho lamatempukane kazange abe khona okudala ukuthi khona emasimini la uzathola ukuthi vele akuzange kuphendulwa akuzange kulinywe. Ngakho-ke abantu balidinga kakhulu usizo ikakhulu yona le-social welfare engasoki khetha ukuthi wena ukuhlangothi liphi kwezepolitika. Angithi zona lezo ezepolitika vele zikhona zivunyelwe isinqumo selizwe esingathi i-constitution yeZimbabwe. Pho-ke nxa kuyukuthi wena ungakhetha i-political party oyifunayo ugcine uzobandlululwa ngendlela ezinjalo, thina sesikuthatha sithi i-emotional and psychological violence elokhu isenziwa phezu kwabantu. Pho sizaze sifike ngaphi ngendlela esiphathwa ngayo ngabantu abafana lalabo ikakhulu omnumzana laba abakhiphe abantu kuma-registers awe-8.